Mina into engiyibonayo, I think abantu sebehlupheke kakhulu. Into ekhona siqalela ekuthini abantu sebekholelwa ukuthi noma umfundisa ngathi wena noma ungasebenza athi wena you'll make it in life. As long as umfundisi etho njalo, imali uzoyithola kuphela. Uyayibona into yakhona? Kodwa wena usazi ukuthi awusebenzi, uzoyithola njani ngathi imali ungasebenzanga? Nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakitho president bayakwenza khonokho. Kuvalwe amachurch lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kahle kubonakale ukuthi onguye nguphi lo ongayisiye nguphi. Ngoba abantu laba bakakhohlisa abantu laba. Bona abantu into ebuhlungu ukuthi abantu abakubona ukuthi lo umuntu lapha into engikhona ngani ngufeja-feja, uzenzela imali la yi-business. Bona bangena ngenhliziyo bakithi uthola umuntu noma ukuthi uyenza into efana lokuvusa umuntu ekufeni, uze abantu besithi bayamkholwa. Uyikholwa njani into enjalo kodwa so? Uvukile umuntu, akula ngisho khothoni ulefakiwe emakhaleni, akula ngisho khothoni ulefakiwe endlebeni okubonakala mbe emlonyeni ukuthi ngumuntu uphuma emotshari. Kodwa uyakholwa wena ukuthi umuntu le-3 days esemotshari uvukile. Ah, yazi okunye kubuhlungu, yazi uyaswela lokuthi uthini.
Ye, kodwa-ke sike sakhuluma labanye abesilisa sibabuza ukubana kathi kungani abantu abakhanya bekholwa kakhulu khona lokhu ngabesifazane. Ukubona njani wena, ungathini khona?
Into leyi I think ukuthi kuze kukholwa abantu besifazane ukuthi obaba labo I think bathwalise omama luklubhu lapha ezindlini. So into leyi isukele ukuthini omama esikhathini esiningi yibo abadinga imithandazo ukuthi lindithandazise endlini ubaba kenzi kahle. Kusukela khonapho nje ukholo lwakhona solujoyinana umuntu bale ndlela nje aba bayenga ngayo. Yazi mina ukuthi kwayala nje ukuthi vele kuyinto kwangikhona ngukholwe from kudala ngisese-South Africa kwangehlula. From ngiyakhumbula ngangilokukhuluma lobaba omntanami ukuthi akuyekela into zokuba unamathisela izi-stickers and lezi emoteni kuthiwa yikho ukuthi ngingayenzi i-accident. Ma ngivele ngidrive obhedayo ngizoyenza i-accident nakanjani. Hayi lokho kwezi-stickers and lokho ukuthi umuntu ukhuleke se-Nigeria kuthiwe mina mbambi i-screen se-TV ngizosila. Ukubhiliva njani into ezinjalo? So I think bale ndlela ababayenga ngayo omama becina ngodubo abekhangelane lalo endlini agcine sewela la esebona umuntu lwane senguye umuntu ozomsindisa amkhuphe kule problem abhekane la endlini lobaba.
Kodwa
kusukela khonapho.
Kodwa awukukholwa yini ukuthi bakhona abanye ukuthi ungahamba bakuthandazele kumbe ngamanzi kumbe ngamafutha okugcoba uhambe kumbe ubufuna ukuthi uyokhonjwa kumbe ukhonjiswe kube yikhonokho ugcine usuyendile kumbe ngumsebenzi udinga umsebenzi uwuthole ngenxa yamafutha kumbe amanzi akwenzakali
khonokho bhutami? Ayi mina into engiyibonayo kuyabe kusuke kwaqondana le nhlansa yakho wena ukuthi lelo langa kuzokulungela. Angikholelwa konke lokho kuyizinto lokho izinto ezingekhoyo zonke lezo vele. Uyasithi mina ngizokunika i-example ukuthi kulesikhathi engike ngazama nje njengoba ngikubekela ngokuthi ngangilokuxabana lobaba omntanami ngendaba yezi-sticker zonezo zamasonto. Kulesikhathi engangizama ukuthi ngisonte yabona ngesikhathi ngizama ukuthi ngithi ngiyasonta yikho lapho engangibona ngisiba lama-problems khona ebemane. Ma ngithi ngiyababuza ukuthi bantu kathi kwenziwa yini ukuthi ngesikhathi ngisithi ngiyasonta yikho lapho kulama problems okwedlula khona ma ngizihlalele bethi kunjalo vele amadimoni abekubona kumbe usathane sekubona ukuthi usondela kujesu yikho lapho akulinga khona. Uyakubona nje okuyi-explanation kwakho ukuthi akukho. Mina ngakubona ngokuya kwesikhathi ukuthi lapha I think vele ngikholwa into e-wrong kwajesu ngokwakhe. Angikhulunyisayo ukuthi kumbe ngise-Israyeli omunye umuntu uzobona ngathi kumbe sengifazi ngcono ngoba ngilapha e-Israyeli. Kodwa ukuba kwami la kungenze into yeBhayibhili ngayizwisisa ngcono than ngesikhathi ngingapho. Zonke lezi zinto lezi uJesu ngukhokho wabanye abantu. Thina silabethu okhokho. Laba bantu babuya beletha iBhayibhili basitshintsha thina kwathiwa amadlozi into embi. Kathi bona labo Jesu asimadlozi yini asibantu abafayo yini. Ungaphi kathesi uJesu orayithi masingabuzani ukuthi makuthiwa somuntu ogafanga uyaphila ungaphi. Ubona bhuti wami ngendlela abantu abasonta ngayo e-Africa. Inhlupheko zonke zikhona ngapha. Lawa amazwe arelaxileyo ngento zesonto lezi. Amazwe angikhona ayathuthuka aya phambili. Abantu bakhona baphila impilo ezingcono kulathi. Kambe lithi ukuthi alibona ukuthi kulento e-wrong esiyenzayo yini ngento zesonto zenezi lamabhayibhili.